Tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngolesibili mhlaka 14 kuNcwabakazi 2018, ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyawancoma mabutho ethu. Ungasihlanganyele labo kanje, siyakholisa kakhulu. Abantwana beZimbabwe bevikela iZimbabwe.
Namhlanje idolobha lakobulawayo limanyene labanye elizweni lonke ngelanga lokunanza umsebenzi owenziwa ngabezomvikela eleZimbabwe Defense Forces Day.
Uyisabana ukuthi akhulume uPresident ukuthi uphambanisile kumbe konakala. Wenza intoni ahlale yenzi President Nangagwa ukuthi wabulawa abantu neGugurahundi. Wakhala ngokuthi abantu bafa ngoba bafanele ba wathona abantu babeyimvukuzana. Namhlanje siqalisile futhi akafundi hlalenza intwenye.
Umanyano we-MDC Alliance uthi ukhathazekile kakhulu ngamazwi kamongameli Mnangagwa akhulume izolo nanamuhla lapha agcizelela ukuthi yiwo ababangela udlakela ngemva kokutshengisela kwabantu ababesola indlela impumela yokhetho eqhutshwa ngayo. Ngesikhathi ilizwe limelele impumela yesinqumo somthetho wendaba ye-Constitutional Court, umnotho welizwe uqhubeka ulokhu ubhidlika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Namhlanje ubulawayo umanyene labanye elizweni lonke ngelanga lokunanza umsebenzi owenziwa ngabezomvikela eleZimbabwe Defense Forces Day. Umphathintambo yedolobho lakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku uhlole ibutho lifola andubana abale amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa owokuhlonipha umsebenzi wabezomvikela elizweni. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa enkundleni ye-White City Stadium wobulawayo uZulu ehlonipha imisebenzi yabezomvikela. Umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku ubale amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa oveze ukuqakatheka kwaleli langa. Wabonga ukuthula okube khona ngesikhathi sokhetho.
Siyawancoma mabutho ethu. Ungasihlanganyele labo kanje, siyakholisa kakhulu. Abantwana beZimbabwe bevikela iZimbabwe.
Ilunga leCentral Committee lebandla leZANU PF, unkosikazi Molly Mpofu uthe uyajabula ngokusebenza kwebutho leZimbabwe.
Kuyikokuthiwa ukubusa ukuzobona abantwana abajelisisa nefyamawovesi ngazibona umsebenzi awusebenzayo usuphathwa ngale ndlela. Siyathaba kakhulu, sanibonga umongameli wethu ongasolokwala odla nxazo kwezima athi into yenzeka ihambe.
Isakhamuzi sakobulawayo esasikubutho esingene umkhosi walamuhla umnumzana Sidingani Nkomo ubuke ukuqoqwa kwelanga lalamuhla.
Ni 85 years lelanga elihle lanamhlanje. Ngitamhlophe ngalo ngifike ngisaphila emhlabeni ngibonile. Noma senza hamba kodwa hhayi lanamhlanje itholile. Ngikhangele ukumasha kwamasotsha yonke into ekhona ekade senziwa ngoba nami ngangilibutho kudala ngibeli lizwe ngibe ngisegangeni kweminyaka engu-25 years. Mina ngikhona ngibuya-ke nje khathesi ngabuya ukuthathwa kwelizwe ngabuya ngabotshwa futhi ngayesikuruphi ngahlala 11 years. Omunye wami wahengwa nanamhlanje lokho ngihlupheka nginalutho enalo.
Abanye abangene lumkhosi basole ukuxokozela kwamalunga ebandla elibusayo angene lumbuthano egqoke impahla zebandla elibusayo kunye nenani eliphansi labantu abangene lumsebenzi. Umnumzana Thomas Sithole uchaze ukuba ibutho liphelelwe inhlonipho kaZulu kulandela isehlakalo sangemva kokhetho.
Mbona ngane abantu kabathakazeleli lokho kwenziwa libutho ngemva kokhetho lolo lusanda ukudlula lapho kwafa khona abantu abangu-7 ababe tshengisela ukungathakazeleli impumelo yokhetho.
Umnumzana Victor Charara uthe akusizi ukuya e-White City Stadium ukuyathakazelela ilanga lebutho.
Mina ngiyibona reason ukuthi si celebrate i defense forces because abantu bona laba amasocha laba yibo abakhipha umgabe last year, yibo abantu kade sathi bebulala abantu eHarare just a week ago, so i reason ukuthi siye celebrate defense forces mina ngiyibona ngoba sisihlalele ezindlini ya kume sisebenzele kungcono kulo uhamba siye celebrate le defense forces.
Osakhulayo uBheki Nkosi Dube yena akavumelananga labanye ethi ilanga leZimbabwe defense forces liqakathekile.
Ayilanga lanamhlanje sicakathile ngomsebenzi sibonisa amasosha yiwo abambe ukuthula agcine ukuthula elizweni, so ngabibona lathi bephila labantu becommunity, so sicakathekile kithi-kenjalo. Akulingakukhomenta because laphana bona ayisibo kodwa ngabantu ngingasikhuluma i-operation ngisitole egasi, sikhuluma ngelegasi yezimbabwe konke ani okwenzakalayo le ndlela yokuthi kusenzakala ngayo ndlela abesana ngayo into ezikhomenti umashonzatwana.
Elinye ilunga lezanu PF koBulawayo unkosikazi Judith Ncube uveze ukuqakatheka kwelanga leZimbabwe Defence Forces Day.
Alilanga eliqakathekileyo kwenza abantu baqedisise ukuthi vele imisebenzi yebutho yiyiphi layiphi, ngoba izikhathi eziningi abantu sikasithathe sithi thina umsebenzi webutho ngawokuthi nje bephonga udefend ilizwe beme khonapho, kanti kukhona okuningi abakwenzayo nge-community development.
Imuli zabakubutho yizo ezize ngobunengi e-White City Stadium ukuzethakazelela ilanga leZimbabwe Defence Forces Day. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo e-White City Stadium, ngingu-Anastasia Dlovu.
Kusenjalo, abomanyano wamabandla aphikisayo awe-MDC Alliance bathi bakhathazekile kakhulu ngamazwi kaMongameli Mnangagwa awakhulume izolo lanamuhla lapho agcizelela ukuthi yiwa abangela udlakela lapho kudutshule kwabulawa abantu betshengisela besola impumela yokhetho. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDCT kanye lomanyano we-MDC Alliance umnumzana Nkululeko Sibanda uthi akufanelanga inkokheli zebandla leZANU-PF zithi bemukele ukuthi banqotshwa. Yena umnumzana Chamisa ekhweze udaba lokuphikisa impumela yokhetho emthethwandaba.
Ebe lokhu etholakala emosha isikhathi eqamba amangazi wayo ukuthi abantu abashiyayo babulawa ngamasosha, ngababulawa ngayi-MDC, ngababulawa kumbe ngabantu akade betshengisela kumbe ngabafanga ngengozi, babulawa ngamasosha angena edolobheni leHarare etshengisa ukungazi ukuthi ukuphilwa njani labanye abantu. Wesabani ukuthi akhulume upresident ukuthi uphambanisile kumbe konakala, wenza into enye ahlale yenza upresident Mnangagwa ukuthi wabulawa abantu ngeGugurawund, wakhala ngokuthi abantu bafa ngoba bafanele bafa, wathi nabantu babeyimvukuzane. Namhlanje siqalisile futhi akafundi hlale yenza into enye, kodwa sizamhlupha ukuthi uyaphambili ngoba abantu laba ababulawa ngamasosha laba size bafe izeneze, kuzaba lokuthi kwelinye ilanga bakhona abazafanele bathembile imibuzo yokuthi abantu laba babulawelweni njalo bebethunywe ngubani.
Iziphathamandla zeZANU-PF lokhu ezigcizelela kule imikhosi ukuthi kufanele i-MDC Alliance yamukele ukuthi yanqotshwa kukhetho. Lithini ngalokhu sikhangele ukuthi lokhu kulo daba emthethwandaba luzahluswa?
Kasilwenzanga lutho abantu bezanu. UPresident Chamisa batshile benjalo, wathi yena njengoba ele-evidence eting uzahamba se-court, i-court ibisikhangele ihlubungule ibone ukuthi benze into yokuntshontsha besebenzisa izekhe. Ngalokho vele amasela akathanda ukubuyisela into ayintshontshileyo, kuyakhanya kumdeka ukuthi abazama ukukwenza. Okuqakathekileyo yikuthi kufanele ilizwe leZimbabwe liqhubekele phambili, ukuqhubekana ngophambili kwezomnotho la kwezinhlangothi zelizwe kuzenzakala nxa sekulohulumende othenjwayo ukuthi wenza intando yabantu njalo ulandela imithetho yelizwe njalo esamukelwa nguzulu womhlaba wonke jikelele.
Lilokhu ligcizelela yini ukuthi lapho emthethwandaba lelo bufakazi obuqinileyo obungaletha inguquko kumpumela yokhetho le ekhona kwamanje?
Ukumgqeke kakhulu nxa ukhangela izenzo zezanu PF abakwenza izolo begijima besiya ekhothi kungelasikhathi, ubuye ukhangele khathesi indlela abakhuluma ngayo bezama ukuthi bancenge ukuthi sikhiphe indaba yemthethwandaba. Kusegcekeni ukuthi bayesaba ngoba sebebonile phela nxa lihambisa indaba yemthethwandaba liyanika laba bebethe sicala ukuthi bakhangele i-evidensi elelayo ukuqile okungakanani. Sebekubonile yikho besethuka sebehamba belokhu bekhulume into ezokuqala ezingasiqiniso. Okwesibili, bezama ukuthi bakele ukuthi indaba ikhitshwe yemthethwandaba.
Lo mnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela elinye lamacele e-MDCT kanye lomanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance sixoxela eseHarare. Kusenjalo, umkhosi wokunanza ukuqakatheka komsebenzi wabezomvikela eleZimbabwe Defence Forces Day owenzelwe eHarare namhlanje ubungela abantu abaningi abaze kuwo njengeminyakeni. Abanye besithi mhlawumbe kutshengisa ukukhathazeka kukazulu ngokungaziphathi kuhle kwabakubutho kumaviki edluleyo lapho abadubule babulala abantu abakade betshengisela. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Umkhosi weZimbabwe Defence Forces Day uvame ukugcwalisa phambi inkundla yeNational Sports Stadium abantu bezobukela imidlalo kanye lemisebenzi etshiyeneyo yakubutho lesizwe ebalisela amaparashuti, indizamtshina kanye lomdlalo wenguqu. Kodwa emkhosini walonyaka kubuye ingcofana yabantu. Ngomnyaka odlulileyo amabutho acina evala indawo zokungena ngazo enkundleni sekugcwele phamu okwenza abanye bacina bebuyela emizini yabo. Izakhamuzi zeHarare eziningi ziveze ukuphatheka kubi ngokungavami kwebutho ukuthi igazi lalabo abadutshulwa kuviki edlileyo eHarare lisezandleni zabo okuyinto elethe lokhu kuthandabuza ngumkhosi walonyaka. Umnumzana Mengezi Sibanda uthe ukuqakatheka kwebutho kukhona nxa becolisa kuZulu ukuze uZulu abe nethemba lokuthi ugcinekile elizweni.
Ungabala i-statement sabo yikuzama ukucatsha ngomunwe ngoba abaphikisanga ukuthi akhona. Bathi akhona amasosha enzomaguda ze-agriculture, akhona amasosha ancengisa amapholisa ngalokhu lalokhu lalokhu. Okutsho ukuthi bayavuma ukuthi amasosha akhona kodwa sebekuzama ukuthi babe lesichasiso esikhanya ingazani isichasiso esingelacala ukuthiwa ngesilungu i-innocent explanation. But ungavala i-statement sabo bavumile ukuthi amasosha akhona ebantwini basebezama ukuyichasisa ukuthi indaba besebantwini. Thina siyakwazi ukuthi isichasiso kayisiso siqiniso abasinikileyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma emathuneni amaqhawe izolo usole umanyano we-MDC Alliance ukuba yiwo owabangela ukufa kwabantu kudlakela olwenzakale eHarare lapho abebutho bedubule babulala abayisithupha. Uphinde wakutsho namhlanje emkhosini we-Defence Forces Day. Umnumzana Themba Mlotsha uthe ilanga lanamhlanje alimelanga lijabulelwe ngenxa yesenzo esibi samasosha sokubulala abantu.
Loba nje esenza izithembiso zokuthi uzenza loba yini esemandleni akhe ukuze akulungisise uyaphosisa nje. Lokhu sakubona ku-Simplicious Chihambakwe ku-Grahundi Commission eyasungulwayo kodwa kayisazange yaphenduka ukuze yazise uZulu ngalokho eyakutholayo okusho ukuthi kakulanto azayenza uMnangagwa.
Isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nkululeko Sibanda uthe ibandla lakhe limangele ngemibiko kaMnangagwa yokuthi i-MDC Alliance yabangela ukudutshulwa kwabantu eHarare esithi ibutho liphansi kwakhe njalo yilo elamenza waba ngumongameli welizwe ngomnyaka odlileyo njalo lisabela yena yedwa njengomongameli walo hatshi i-MDC Alliance. Umkhosi lo ubone leli lizwe libukisa imisebenzi kanye lamalungiselelo alo ekuvikeleni kwelizwe leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kuHarare, nguKipson Bebe.
Kuhlelo lwethe connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngelanga le Heroes Day kanye le Defense Forces Day elinanzwa namuhla. Kambe achoni kini njengabontanga amalanga womabili. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318, kumbe libhale ekhasini letu leFacebook ele VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ezizimeleyo ezilwela amalungelo oluntu kwele Indonesia ziveze ukukhathazeka ngenyathelo elithethwe nguMongameli Joko Widodo walelo lizwe lokukhetha umfundisi wokholo lwesiMuslim ukuba umsekeli wakhe lapho encintisa kukhetho lokudinga uMongameli. UMongameli Recep Tayyip Erdogan wakwele Turkey usethule ukuvimba ukungena kwempahla. Wethusele ukuvimba ukungena kwempahla kwele Melika iphindisela ukwenziwa ilelo lizwe. Inyathelo elithethwe ngele Melika libikwa selidale umbonakalo omkhulu kwele Turkey kwezenotho, imali yalo iqhubeka isehla isisindo nxa iqathaniswa ledola iMelika. Ngesikhathi ilizwe limelele impumela yesinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court, umnotho welizwe uqhubeka ulokhu uwohluka. UChris Gandhi weStudio 7 uyalandisa.
Amankampani kunye labamela amazwe angentshonalanga bathembisa ukuba ukhetho lungedlula nxa lwenziwe ngemfanelo kungela kuqilibezela lokuncindezela ilungelo likaZulu, bayabe bezaphathisa ilizwe leZimbabwe ngemali. Kodwa ngenxa yokusiwa emthethwandaba okwenziwe uMongameli Emmerson Mnangagwa ngumnumzana Nelson Chamisa we-MDC Alliance, lokhu sokuthiye ilizwe lisenwaya impumulo ililinde ukuzwa ukuthi kozalwa nkomoni emthethwandaba. Ingcwethi ecubungula izomnotho umnumzana Masimba Kujera uthi akukakhanyi ubungcono kwezenotho.
Umkhonomi kuzimele awula indication ukuthi uzavuka nxa singakabi lo mongameli omutsha, ngoba nxa sikhangele ama-indicators intengo yezinto intengo ye-US dollar versus pound, intengo of a lot of things, siyabona ukuthi ziyaqonga. So ngikhuluma ngisezenge nxa ule $100 yakho for the person oza kunika imali uza kunika 75% nxa i-US dollars. Nxa kungama-bond uza kunika 30-35%. So i-economy kathesi intengo ziyaqonga kathesi nxa ngikhangele intengo ziyaqonga kathesi ngoba abantu abasakwazi ukuthi into uzasala mkomoni enkantolo Constitutional Court.
Isakhamuzi seGwanda umnumzana Thandeko Zintimkandla utshele iStudio 7 ukuthi umnotho ulokhu uzifananela langensukwini ezedluleyo.
Umnotho elizwe uvela sozunyikinyeke kuye awusoziye ndawo lanxa simelele ukugcotshwa lozagcotshwa uba abe ngumongameli. Umnotho la umile ulindele ukubona ukuthi kambe uzagcotshwa njengomongameli elizwe kuyabe ngubani ukwenzela ukuthi lawo uhambisane lalo oyabe esengene ukuba ngumongameli welizwe. Owakhathesi uzimele mpo unjengoba njoba wawunjalo kakula ngubela pambili, kakulani, akulanto elithika, abantu badubeka ukusa kwamalanga. Kuya ngokuthi ngubani ogcotshiweyo ngombono wami. Mina ngombono wami asithi nxa ungagcotshwa yena lo undoda esivele silaye khathesi. Kangibona ukuthi kuzalunga ngobana ukungena kwakhe kuvele sekule nkulumo. Sokwenzakale lezi gigaba eziningi ngemva kokhetho lolu ebesilayo. Ngoba lalabo abanye siyabala lapha lakulokuthiwa yi-social media abathi bona kunzima ukuthi balethe imali zabo lapha ngobana kukhanya izinto zasoze zintshintshe. Nanku lokho kudutshulwa abantu, bebulawa abantu, becatsha abantu, bebotshwa. Kutho ukuthi ngiyindlela labo abalezi mali zabo abazifuna ukuzozihlanyela laba abanye bakhona bangisaba besesabela khona lokuthi ilizwe elingelakuzinza hhayi imali ingazaki indlela.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Matson Hlalo uthi iningi elivela phetheya lokhu lithola kunzima ukusungula amabhizimusi elizweni.
Aweli akulalutho olutshintshileyo ngoba ngendlela abantu kade bekhangele ngayo ukuthi maybe ngeke kuzaba lokuguquka kwabameli or rather kwe-government then kube le-government entsha ezaba le-slate esiclean ikwathi kuzaqalisa ukuthi kutshintshe khona. Sibona phela kulalutho olutshintshayo lokhu kukontinua imali azibonakali lokhu uhlupheka kuya phambili. So asiboni unless enxeke kube le miracles ukuthi kuqalise ukuthi kusebenze but okwakathesi akulalutho. Kuyaba njani umehluko abantu bavele ukuthi watshengisela babakhandi aluba kuhle kwatshengisela kathesi ukuthi hayi abantu sebenjani sokuqalisile ukuthi sokule new government and the new government le ikhangele ukuthi into ziqalise ukuthi bonke laba no-rule of law nokuhlonitshwa kwe-investment zabanye abantu kanjalo kanjalo into abantu basebengabuya lawu nje kanti kathi ungabuya uzofaka imali kathesi.
Amazwe amaningi alindele umthethwandaba ukuthi uphume lesi sombululo okuzakwenza ukuthi asungule amabhizimusi. Ngimele iStudio 7 igama ngu-Chris Gande.
Izakhamizi zedolobheni leGweru lazo zibuthene emkhosini wokunanza ilanga lokuhlonipha umsebenzi owenziwa ngabezomvikela ele Defense Forces Day emkhosini owenzelwe enkundleni yeMkhoba Stadium, kodwa abanye bebesithi kababoni ukuqakatheka kokunanza leli langa.
Iningi lababuthene enkundleni yeMkhoba Stadium eGweru belingabasakhulayo labantwana besikolo abakade bejabulela ukufola le micimbicimbi ebisenziwa ngabakubutho. Iningi lezakhamizi zeGweru beziziphumelele lingayanga enkundleni yeMkhoba lisithi laloba kuqakathekile ukunanza umsebenzi wabakubutho babona angani ikhefu lalonyaka lingcoliswe ngokwenziwe ngabanye abakubutho abadubule babulala abantu abayisithupha kumaviki amabili edluleyo ekutshengiseleni kwabantu besola ukuphuza kwempumela yokhetho. Ingcweti ezicubungula ngezombusazwe zona zithi ikhefu lokunanza umsebenzi wabakubutho liqakathekile, kodwa inkinga iba khona lapho ibandla elibusayo elezanu-PF lithatha imikhosi enje njengebandla bebuya bagqoke izembatho zabo zebandla, ikanti-ke kumele igoqele umuntu wonke kungakhathalekile ukuba ngowaliphi ibandla lezombusazwe. Umphathi Ntambo obona ngendaba zesigabeni senkabazwe umnumzana Owen Ncube nguye obe ngumhlonitshwa emkhosini waseGweru ehlola ukufola kwamasotsha kanye lokubala amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa okunanza iZimbabwe Defence Forces Day. Kunjalo nje iningi lezakhamizi zesigabeni seMashonaland West zithi amasotsha kumele abongwe ngokuthuthukisa asekwenze inhlala kahle kaZulu elizweni langokukhipha embusweni owaye ngumongameli Robert Mugabe. Bathi indlela zokubabonga ziningi ezinjengokwenza kube lula ukubana amasotsha athole izikwelede ezingazali umthelo omkhulu emabhanga, izikwelede zokuthenga izindlu kanye lokubatholela izimoto zokubathwala besiya lokuphenduka emsebenzini. Laloba kunjalo kulabanye abathi lanxa bebutho babajabulisa ngokukhipha uMgabe embusweni akusamelanga babe lokhu bengenela kunhlala kahle kaZulu loba izombusazwe. amanye amasotsha wona athi laloba kwaba liphutha ukudutshulwa kwabantu besifa emavikini amabili edluleyo. Abantu kumele bakhumbule ukubana ngaphandle kokuvikela ilizwe, amasotsha alomsebenzi omkhulu wokwakha izikolo, amakilinika lokuncedisa lapho kube lengozi ezifana lempophoma zamanzi. Besithi ukonakala komumo weZimbabwe akuphathi kuzulu makhaza kuphela, kodwa labo njengoba bengasathuli indingeko lababe kuthola ngesikhathi umumo umuhle, okufana lokudla okusemagabheni okunjengenyama, indumba lokunywe, beselatshwa emakilinika lemuli zabo kungela mbadalo, bethwalwa ngezimota zebutho ukuya emsebenzini, hathi ukungena emichoveni njengaye wonke umuntu. Ikhefu lalamhlanje linanzwa okwakuqala lokhe ilizwe lathola uzibuse eminyakeni phose engamashumi amane kungela Mugabe ekhokhela lelo lizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoPraxedis Jeremiah.
Lo umbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Inhlanganiso ye-US Agency for International Development ithi isiguqule indlela esebenza ngayo ilandela izinqumo ezimbili esanda ukuzithatha. Isinqumo sakuqala ngesokuthi ihlehlele emuva ukunika amazwe omhlaba uncedo, hathi ngoba ayifuni ukuwaphathisa umuntu kanye lomphakathi balendlela abangazisiza ngayo ukuthi ikusasa yabo ibe ngcono. Inhlanganiso le ithi isinqumo sesibili sivela kunkolelo yokuthi amankampani azimeleyo alamandla okuguqula impilo zabantu ngenjongo yokuthi beziphilise. Ngalokho, izinqumo lezi zombili zizakhokhela umsebenzi we-USAID, ikakhulu esigabeni se-Indo-Pacific, lapho eqakathekisa ukuqinisa inhlelo zenguquko kanye lokukhupha imigoqo evimbela ukuthi amankampani azimeleyo aqhube kuhle imisebenzi yawo. Umongameli Donald Trump weMelika ubikwa ekuthakazelela lokhu, njalo isiphathamandla sikahulumende wakhe umnumzana Mike Pompeo usesungule uhlelo lwe-Asia Age olokuthuthukisa isigaba se-Asia ngenhlelo zamandla amagetsi. I-USAID izangenela kuphela kulolu hlelo ngokubona ukuthi akulankohlakalo njalo luqhutshwa ngemfanelo. Lowo ubungumbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Awuthele kancane wonzulu Ehlekile iphapalaza 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 Bemalu Hey, look at the jawla.
Kata savume ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. EleZimbabwe lamhlanje limanyene linanza umsebenzi owenziwa ngabezomvikela abe-Defence Forces kunembono etshiyeneyo ngendima abayidlalayo elizweni. Umanyano we-MDC Alliance uthi ukhathazekile ngamazwi kamongameli Mnangagwa abachothozayo esithi yibo ababangela udlakela. Sizigqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.